siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Brenda Mpofu isiphathamandla sebandlale MDCT yena oyingukansila ka ward 23 emlume enkayi sicubungula ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba ngesikhathi imali yokusebenzisa iswelakala lezibhedlela kungela mithi kumbe odokotela abeneleyo
kayi kulobunzima kakhulu ngoba ngikhuluma nje vele akulamuthi akulani ngikhuluma nje nomama ncane wami olimeleyo so uthe elimele wahamba esibhedlela akenziwa nge-treatment uphongukuthunga kuphela i-betadine yazithengela amaphilisi yazithengela and kulobunzima obukhulu kakhulu ngezibhedlela abantu bayafa amaphilisi ayashota into engenza ngithi labo bakhalalile imisebenzi ngokubana into kade isenzakala beselathwa abantu bethola yonke imfanelo zabo kumele bazithole esibhedlela abasazitholi le nkayi kunjalo kuyafanana izibhedlela zonke nje avalwa amaklinisi atholakala imithi lamaphilisi kulobunzima kakhulu nxa uzokuthi ahambe ebhoyilisi yamalemoni unatha amalemoni kambe yabe uzaphiliswa ngamalemoni
isixwayiso esinjalo laso sivelela esibhedlela
ye sivelela esibhedlela kubonene abantu sebekhrife ukuthi kungcono baye embuma kodwa lapho embuma amaphilisi akhona uyawabhadalela ayathengwa lakho kodwa ke kaswelaswelakali ayatholakala abazicheleyo yibo abalohlupho kakhulu ngoba uyahamba esibhedlela sokumele ukuthi uhambe uye etheatre ufike uyehluleka ukukhululeka sokuthi ahambe etheatre etheatre laphana baza kunika i-student umuntu ofundelayo afundele kuwe yinto eyenzakalayo ikakhulu
okunye okukhathaza abantu kathesi intengo yempahla lo kuswelakala kwemali abakho abanye abaqhuba inhlelo zabo zokuziphilisa
kukhona kwezinye kwamanye amawadi kukhona kodwa amawadi akhona ayabalwa nje labo abalamanzi thina njengangale kuwadi 23 amanzi vele awakho ngokubana ngikhuluma nje mina kwezinye kwamanye sibili amavillage abantu bavuka ngama-2 besiyalayinela amanzi eziboraneni ziyabalwa zibutshwana le mthonjeni legejwa ngabantu nje imithombo le egejwa ngabantu amanzi la angafunakali la awuyingcikeza wona la yabanathayo ubunzima bukhulu kakhulu sibili ukuthi sizafikisa sibili uNovemba kuyabe kunzima lezifuyo ziyafa komunye umuzi kathesi kufe izifuyo ezingu-9 umuzi owodwa izifuyo zenzana yizo umuntu kade ekhangelela zokuthi zizamncedisa athenge ukudla ahambisa abantu abasesikolo ancedise lapha nalapha namanje sokulobunzima kakhulu ngoba futhi le nkomo seziya zisifela njalo
uke wakhuluma ngendleko zamabhasi zinjani
indleko zamabhasi kunzima sibi ngokubana kathesi ukusuka ewadini yani kuwadi 23 esitishini okuthiwa kukokenan yi-60 bond ukuya koBulawayo ukusuka ewadini yani usiye enkayi center yi-30 bond so kulobunzima obukhulu kakhulu le mali yakhona njalo ayitholakali nxa ungayithola sugijimisele ukuthi kahle la uyedinga okuyi-10 kg khonokho ku-10 kg iyi-60 bond
emadolobheni bakhaliswa ngemali ukuswelakala kwayo emabhanga khona ngapho enkayi iyatholakala lula yini imali yokusebenzisa kulabo abalayo
ya kunzima ngoba ngingangena namhlanje ezitolo ngikhuluma nje ngisesente enkanye ngingangena ezitolo enkanye ama-ecotage kabasathathi kwezinye izitolo and la banibona labo abantu obangakuncedisa ukuthi wena umtransfere imali yena kunika i-cash sesithi half so nxa wena uyabe ufuna i-60 sokumele ukuthi ufake uyi-120 yibo ubunzima osobukhona yikho kukhathaza kakhulu ngoba sokuze kungani kuthiwa kulezi gebenga ungahamba nje abantu bekubona ukuthi ngani kuthiwa kumbe uyabulula nokuyimadlana kwakho sekeukuthi bakubambe inkunzi bakuthathele leyo mali oyabulayo kulobunzima kakhulu ngaze uthi uyabika emapholiseni amapholisa avela kulanto abayenzayo ngiyalibingelela lonke bantu bakawadi 23 mina ngubrenda u-former councillor wena ngithi ngiyalithanda lonke kakhulu ngiyalikhumbula njalo ngiyabona khona ekhethweni oluzayo yilabo angibalahlanga
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Brenda Mpofu isiphathamandla se-MDCT njalo owayengukhansila kawadi 23 emlume enkayi sixoxelaye ekhonale enkayi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikho napha e-Washington DC.